disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela uStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
i-toll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani, wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto enzona lezi zokuvota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eyeZEC olama toll free lines, ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abeZEC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili, enye isebenza kulabo abalomakhalekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-NetOne. Unkosikazi Gladys Mabena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani, njalo belokhu bengakahlangani labantu beZEC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le eZEC sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani, wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto enzona lezi zokuvota, ngoba khathesi lapho esikhona bendilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR, angilalwazi olukhulu ngakho khona lokho. So mina ngiyayithabela kakhulu le inamba yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho, ngoba sonke sizaba lalo ulwazi lokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi koBulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle, kodwa iZEC kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi iZEC ibe le namba engala mbadalo ongela ntengo ukuthi utshaye khona ucingo, kodwa ke inamba yakhona sesiyizamele sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona nxa usithi usukhetha ulimi lo ofuna ukuthi ukhulume ngalo, ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esinethemba lakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo, bezithathe ngokuthembeka kube lempumelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema, esinye laso isakhamuzi, uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu, njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibikile siyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani
bebelwazi kodwa kathesi sokuzaba ngcono ngenxa yokuthi inamba leyo esikhona sizasenza lathi sinjani sibe kwazi sibe lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa kwangkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule namba yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathesi sokule namba le sizahamba sibe ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama-call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi Ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba iningi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela beZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu 37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000. Abantu abangu 623 kubikwa bebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zala ama birth certificate njengobufakazi balapha abahlala khona iproof of residence. Loba nje izekhi ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo lutsha ole biometric voter registration iBVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luza qitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokitshini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokhu akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokitshini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party i-PDP uWellington Nare usola izekho ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo kodwa ke sinanzelele ukuthi mana ingalilungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo ngakho prepared ngazothi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izekhi iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni kodwa ke akula information akula ndlela izekhi ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa ukuthi uvota njalo ikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamajumi ayisithupha lasiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuza ukuthi ivotela ngathi iminyaka yonke sivotele wona manje kuregister angaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phlowe akulabuzima njengoba umuntu omdala ngivele yini ngaqala ukutshela ukhulu ukuqala ukuthi kuthiwa kuyaregister lapho wathi akula kuzima lami khathi singithengile ichethe ngathi ngincane ngike ngizozibhalisela ngiqeda akulala kuzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudala ukuthi lingathakazeleli ukuvota. Unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uduzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla.
Izama ukuba tshethu ngkwena khathesi anti i-system le-enter so sikhanyisa kana nxa kule nto entsha ingxa ile mpumela izawa njani izawa different so sizama ukuba encourage ukuthi ngkwena bahambe bayavota. Ivoti yakho yi-choice yakho i-reason yokuthi abantu bengavoti ngeyinye inzama results afana.
Lapho uZulu siyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona iproof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Egokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatshawulwe The Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelo amiswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe emhla ka-1 lwezi. inhlanganiso ye Rotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wepolio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela.
Umanyano wamabhanga owe Bankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe imali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Wayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Amabhonzi wonala asetholakala kubo sephatheleni yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu akade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, i-US dollar. Now, imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga, siyawoda ngaphandle, sifike sitshiye khonale. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-export, sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics, akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele kumise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuzwe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya dubo lemali, hey, liyasithaya bhururu, loba uyasebenza loba kawusebenzi, izinto ziyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya into zangikhona sezikhwela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kula kule price, kusasa uyathola sokule yinye price. So utsho uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51-49% yonalana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze nemali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungibona kuphela kodwa kunye lathi abantu bezimbabwe kumele sisuthise ukuthi ezepolitiki lo mthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola lemelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola lemelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi elemelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye kwenze imelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namajumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela elemelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle lenhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal emncintiswano weChibuku Super Cup. Uphilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kwesibili iqembu leHowmine linqobe leShabane Mining nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba ukhangelele udlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShabane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu lewakhe.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShabane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo ku-final.
We are playing a game where probably the
sizadlala neqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokhu sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona indukulo xawucawu, ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano esifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. Unkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu leli uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Ngomama abayi-5 abavele eZimbabwe kobulawayo and silapha e-America for our 6-week tour. Sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi langaphi?
Sasifikele e-Atlanta, sasesiya ke-Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC eMaryland, namuhla sise Pennsylvania e-Erie.
Zathi zona zolobala, ake sizolobesha ukuthi zona zithini.
Lisuka lapho liyaphi?
Phambi kwakusasa mhlaka 27 sebesise University of Vermont eBurlington.
Akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani.
Okay, nobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzile Sibanda, Joylene Sibanda, uHeather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela kobulawayo njalo sihlabela imbube.
Iziyo kutumala ngete angisindetwa.
This is our first time to tour the America. We've been touring other countries as well. So, Sagasaya, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and Indawes GNA.
Singathi ke kuyini okwenza nje sihlabela imbube.
Sananzelela ukuthi khona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti imbube kayibandluli la kumdabuko nje omama babekhona bayihlabelayo, but when commercialization came in yasi ke sithathwa ngubaba. Ayisiko ukuthi omama kabayivunyelwe ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi mana ke siyizame because futhi yinto ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulasebe bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So yinto nje enja enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile mnyaka emingaki lilonke khona?
Sesile mnyaka eyisithupha, eyi-6 sikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud la ku iTunes ku internet. O lingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe. Lapha eAmerica ungahamba ku website yethu www.novuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo manje.
Yeah. Imali ni CD kona?
Li $20 lapha kobulawayo li $10.
Mama base Harare lo ke ngunkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese-Pennsylvania ngapha kwelemelika. Hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungelanhlawulo lwama-toll free lines. iningi labantu bezivansi emaNdebeleni lokho lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya kuStudio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.